Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 11 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezano PF wayevele esemiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi.
Ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akulelo dolobho.
Sifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuneni babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eZimbabwe NGO Forum isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. UMalaba usenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 kodwa phansi kwenguquko yesekelo sombuso eseyabhasa emadale womabili uMongameli Mnangagwa uza kuba lelungelo lokwengezelela iminyaka yokusebenza kukaMalaba nxa engasayina lomthetho. Inhlanganiso ye-NGO Forum ithi okumele abe ephethe isikhundla sokuba nguChief Justice unkosikazi Elizabeth Gwawunza. Kumaphepha athulwe emthethwandaba, uhulumende uphiwe amalanga amabili nje kuphela ukuthi aphendule. Engehluleka, uMalaba kuyabe sokumele axotshwe ngumthethwandaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane 14 ababanjwe igciwane le-coronavirus njalo akula muntu loyedwa ubulewe ligciwane le-coronavirus. Abahlanu ababanjwe igciwane leli ngabe Harare kuthi ezinye indawo zelizwe zaba labanye. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izintathu 3294 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amalanga. Webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga kumbe Lubinda osekubandla lezano PF wayesevele emiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi umthengisi. Umhlanga uvezwe njengelunga lezano PF ngunobhala jikelele webandla lezano PF esigabeni seMathebelele umnumzana Nkosilathi Jiyane ngempela sonto. Ujiyane laye wake waba isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. UMoyo utshele iStudio 7 ukuthi uMhlanga ukhanya wayevele elenjongo yempehlana.
undoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekho lati umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvele yena obehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 eyokuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi ntela esithi yena uzandiliza personal and political kusisho ukuthi hayi kasuka ngakithi ngoba engumuntu lwana osithi khona khona ubele inhloso yokwakhi MRP ndizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho kunyokwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga iattention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu angeka phonga ukuthi lo thathu sejoin izana kuyinto nje izano uhlele phezukwalo zananzelela ukuthi la kubo MDC alliance bekuparedwa okuthu ngale labo bani ngicabanga ukuthi strategy sezano ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenza ukuthi abantu abasebechiya ama alphathabo babuya kuzane zifizana PF yakhula njalo abantu bayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzano lapho abayibo bamqeqesha khona ku politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabanja kumbe wa destroyer usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo 2016 iminyaka siyaphela wayevela kubandla le MDC iyayikhokhelwa ngubaba Welshman Ngcobo
manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu aye kubandla lezanu PF kungakutshengisani
ngiyabonga babugande yes kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ingayilula ngoba kwesinsikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugole lamacoco labo mankala lazo zonke izinanakazana ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibelaso ukuthi hayi izani PF iyabhejela ekuyinvesta abantu abantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emandebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi izani PF iyayisaba iMthwakazi Republic Party njalo icause yeMthwakazi simemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola uAkim Gasela Mhlanga kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and the time ibe yona lay asiveze ngayo kodwa ke thina njengeparty kusincedile kakhulu ngoba evele liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo yedivision ibandla lethu bese lifuna ukulimala yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Akim Mhlanga ubelokhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona izolo. Ibandla leMDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akuleli dolobho. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi seliqinise amanyathelo alo okukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 kuzigaba zonke zelizwe ngohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho abantu abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bevota. Ibandla lezanu PF lalo lithi seliqalisile ukukhankasela ukuthi linqobe kulolu khetho ngokuphathisa abantu abasezigabeni kuma-cells ukuthi bebhalisele ukuvota. Ibandla leli lithi lamukela amalunga amaningi avela kumabandla aphikisayo agoqela iMDC Alliance leMthwakazi. umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda uthi olunye njalo uhlelo lwaleli bandla olufanayo lubizwa ngokuthi yi-rural campaign oluqophe abasemaphandleni.
Impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhala izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinxele. Izeki iyathulela abathi ngesithiwa baya ignore izicelo zethu lezifuniko zethu ukuthi sikhulume lapho. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane bezano ngenxa yokuthi MDC useyalima yaqhatha yathintitha yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuneni babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kuma province wonke iviki ephelileyo le abantu baphathekile belungiselele ukurejista kahle. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva isithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Ikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abatheni 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi sibhizi kakhulu njengoba lisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezano basebenzisa i-state media le mali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabuhlelo lwama-cells. Kukanti siyabona abanye ukuthi abavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele ZANU-PF. Lokhu kungalitshiya lilo sekelo oluningi yini?
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa ngama-defectors abakuthiwa basuka kithi hayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Ngitsho labanye abezano bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizano bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izanu isizama ukusebenzisa ama-tactics empi egerilla njengoba lezwa u-president wezanu uMnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khonokuhlana ababekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izanu sibisele liyani okuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khonokuhlana labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu ka uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo, noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalile. Thina siyakhombisa, siyancenga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lihleze lisithi alibambi ngamandla amalunga amabandla aphikisayo ukuthi eze kulo. Njalo umphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo labasakhulayo unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhlelo lwe-National Youth Service ngolokuthi abatsha bathuthuke hayi udlakela.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Izihloko labangane bakamnumzana Alois Steven Mvundla bacela uncedo olungaphathisa ngokuthola isihlobo sabo. Umvundla ucatshe emzini weRandberg kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esihlobo sikaMvundla.
Salibonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundla Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla ngokuzalwa sizalwa koChichi. Silahlekelwe ngubaba. Ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe nguLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona koChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRandberg, ehamba ngebhayisikili Wednesday. Ukuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube lamanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu konke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe lesi sesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sibe sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704 ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo o lithole ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma layo zalwa khona laphana kongwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga mahlabezulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usethole uncedo lwemali evela kunkampani yeleMelika ethiwa Shelter Africa olokwakha izindlu zabangaholi imali eningi eziyinkulungwane ezinhlanu 5,000. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba bekuyisiphithiphithi enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe Airport izolo ebusuku iziphathamandla zikahulumende zisamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obesekazungula lapho okuvulwe khona ibholoho likazungula ngokusemthethweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGifty Sondo kumfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhulekana kuyo indlu nkulu yesizwe samaNdebele, ngikhulekana kuzo isilo laphana ubulelani kalobhingu lakamzilikazi kamashobana. Basakazi, bengithi abalandi ngiyakhumbula bakhona abafowethu babanye amaqembu akithi lapha ababejabula bethu uMakhuphe uyayazi ipolitiki ngesikhathi uMakhuphe ehlukumeza amalunga eMDC Alliance. Nangoku MDC ileka amakhuphe elaliloka limncoma lithi uMakhuphe elindebele wenza kahle. Iparty yakhe seyitshiyele uDouglas Monzora. UDouglas Monzora usebonakale vota lezanu, vota lezanu ukuthi umnanga kube nguye ozigqokela amajaji. Nansi i-patriotic bill yeza. I-patriotic bill izahlukumeza mina nawe. Whether wena wawumncoma uMakhuphe, uCDA uMakhuphe wenza kahle ngoba uzonda uChamisa. Isizo si-affecta sonke. So nzama ukuthi abantu ngesinye isikhathi bapho ngoncoma into bengayi bona. Mbeze mbuya laphana futhi lasi la kuzanu laphana siyibona lokho ibhana amatekisi ifuna ukuthi kulayisho uzuphu. Bethi bavikela iCOVID-19. Bayivikela njani iCOVID-19 ngoba ama uzuphu uyagcwala. Mina ngibona ngathi izanu nje sisebenzisa iCOVID-19 uhlukumeza abantu. Manje sibhana labo malayitsha. Okuselayo nje izanu izasibhana ukuthi singaphuza amanzi. Ngiyalitshela so. Ligcine nali audio lizathi ngatsho. Ngiyabonga ukuhlala seTMBC.
And the Studio 7 ungayilandelela indaba yokuthi why abantu besindebeleni abangamankazana bethathwa ngamashona. Ubuke nje udinge abaleqiniso ukubabuza ukuthi kanti why most of the time amankazana amaningi ligijimela ukwenda ukwendela emashoneni. Baza kutshela ireason yokuthi why. One, bathi amandebele ayehluleka ukusupporta. Why amandebele sehluleka ukusupporta? Amandebele imisebenzi kabayitholi. One, abasebenzi eZimbabwe. Two, eSouth Africa kasholezwe labo. Labo basebenza khona le emazweni aphandle. Ayisiki ukuthi imali amarent angale South Africa adura, yabona. Ukudla imali yonke into imali. But mawulapha kini kungcono uyakwanisa ukusebenza uhlala emzini wangini ungabhadali rent ungabhadali lutho. Yabona. One, abantu beshoneni abaningi bala ama chances. Kathesi ngisebhlawayo lapha mina. Bakhona abanye khona kwenye company ababenjela mina besithi bona bamishwa umsebenzi bathe bemisiwe. Company emagaphini abantu kufanele kungene bona. Kwafonelwa umuntu from Harare ebuye zongena lapho. So ucabanga ukuthi wena mina manginje ngisebenza ecompany ngimisha umsebenzi lo mfazi nabantwana. Osokwenzakala yikwini? Ngoba imisebenzi yangkhona kayikho, yabona. Ama company angkhona aqhathi, lanxa eqhathi imali yangkhona imali ayikwali lutho. Bona beshoneni bayangenisana, bangenisa lapho kulama gepu khona bayatshelana, hayi ndoda mngana mayi kune gepu, mngana mayi kune ichi, mngana mayi kune uku. So thina abangasisoli. Angasisoli thina bethi thina sirongo isile tribalism asila tribalism i-tribalism isemathoneni ngabe i-tribalism ayikho ngabe sonke kade singabala abantu abangamandebele abathetha amashona balutshwane kakhulu yakubona ngenxa yokuthi thina kasilamali abafazi bangapha esindebeleni sebesuka besiyendela amashona bathi amashona ayagcina ngoba amashona kungangena amamayini yibo abakhona kungene emakhampanini yibo amamaneja emapholisa yibo amasoja bayangena bona makuyikuthi akulampi bayangena nabona kube yiba bahuquluza imali maso kuyimpi sokufanele kuyeliwa lamaya amazwe umbe sokuzwakela ukuthi kule mpi kumbe kuwo DRC kuwo Mozambique kathesi isikhathi sonke umuntu angagubethule engabizi amasotsha kathesi ubizile amasotsha ukuthi bonke abesindebeleni abafuna ukuya eAmbozani ubabizelana isikhathi sonke bethulelene ngababizi ezinye izinto abantu kabakhangele yonke indawo bangakhangele one side bangasola umthwakazi ukuthi why umthwakazi efuna ukudivide ilizwe umthwakazi udivide ilizwe ngezizathu wena mawungekho lapha elizweni leZimbabwe ukhuluma usemazweni uzabuloku umusithi waye kudivide into eyenza kudivide vuya uzohlala lapha ezibagubona i-tribalism la ngikhona uza kubona ukuthi lizwe lidividelelwayo abasihlukile lapha thini bengabuloko befuna ukusibisela emuva kade singanazelwa kungamabandla kona okuvukileyo kona okungozenki okungamabandlanyana okuzintroducayo lokhu akade kuvele kungekho la kuground asikwazi but sokubuya sokuzodisturb ungakulandelela konke anokuyizinto okuyizinto kwezana
linjani Studio 7 okhulumayo ngondlovu umalinga lapha ngiseBulawayo nyazwa lapha likhuluma phezulu laphana labo president wethu umqondisi lo baba umoyo laphana lo mama lwana lo baba lwana omunye ophikisa okhuluma ngokuthi ilizwe lingahlukani okwenza ilizwe lehlukani asingakhangelini both side asingakhangelini kumthwakazi kuphela ngoba esekhuluma ngokuthi ilizwe kalehlukani lihlukana ngesizathu qalani lizibuza ukuthi kanti abantu beMatheland baqala senini ukuthi lizwe kalehlukane njalo isizathu esenza ukuthi kukhulunywe ngokuthi lizwe kalehlukane kuyini uyabona ayeke uphonga kusukela amagundwane usiyathenga isilaha sokuthi uthi amagundwane uwabulale engakonelanga lutho amagundwane okwenza siwathiye siwathiyele ukuthi ayadla impahla ayaphambanisa uyabona so umzekeliso lo ngiwufakela ukuthi abantu mabengasoli umqondisi upresident wethu wemthwakazi ukuthi urongo ngento ayishoyo uma esithi lizwe kalidivide ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lanxa engazethi akuhlalwe phansi ukukhulunyisana labantu beshoneni bazavuma kabasoze bayali bavuma bethi ye sikhulumisaneni yabo bethi sebephambili sebejika yabona bese befaka bona izinqumo futhi ezizabanika amandla ukuthi bona babe yibo abarulayo so to best plan thina esekufunayo ithi ngumthwakazi ukuthi ilizwe lamaTheland libe yilizwe elizimele lokuthi ukuthi ilizwe elincane kumbe likhulu asidingi bukhulu belizwe asidingi buncane belizwe thina okwethu esikufunayo nguzibuso wethu kuphela kube le border abantu besitshonene uma besiza la bebuye ngamapassport lokho ukuthi kuthiwa kumbe sesazalana labo sesilabafazi besitshoneni kumbe sokulabantwana besilokana vele nano business ngoba ungakhangela mina kade ngiyindoda ngiyasuka ngiyethatha ufazi eTswana ngiyasuka ngiyethatha ufazi eSouth Africa ngiyasuka ngiyethatha ikiwe eAmerica
all of countries amazonke ngiyahamba ngiyethathubazi uyabona so ambona ukuthi yikho oso kungasehlukaniza lokuthi sehluleke ukuthi sithathe umthwakazi ngenxa ukuthi sesidala umhlobo lamashona akusizi lokho odala umhlobo lamashona udalile akula problem lizabe livakatshelana khona lezabugada ungeni ungene ngepassport uyebona izihlobo zakho uphenduke mawukuthi ufuna ukuyahlala labo khona le fine uyahamba asiyeke sincindezelo ngenxa yomuntu oyi-1 bangaki bona abantu vele kuthiwa bathathane lamashona lanxa mina ndithethe ishona lathi ngikhazi nje amashona akhona osisibethu lawo abazala lawo amashona wona lawo akula ndaba lokuyani ukuthi kuthiwa abazukulu abangamashona sokufanele ukuthi lizwe lingaqunywa ngenxa yokuthi ndilabazukulu abangamashona akusebenzi nasesifuna umthwakazi la ukuthi sincindezelwe lapha sincindezelwe ngento esiyibonayo kanti esizimota ziyatshaywa lapha amabhoda avaliwe ngenxa yokuthi omalayitsha ngabantu besindebeleni andaba ukuthi siyakhawuliswa siyaphinwa emsebenzini asisebenzi siyaxotshwa siyamiswa siyadividwa yonke into akula lapha esifanele siphathe khona yonke into kufanele sihlale siphathwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iziphathamandla zebandla lama-Republicans ezasola owayengumongameli umnumzana Donald Trump sezithwele nzima ebandleni leli. Umgcini sihlalo wedalele the House unkosikazi Elizabeth Cheney usezaxotshwa ngoba wavotela ukuthi uTrump ajeziswe ngokukhokhela umvukela esigodlweni seCapitol ngozibandlela. Kanti kuhamba njani kwezombusazwe weMelika? Ukuphendula lombuzo sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kuyacaca ukubana ama-Republican aloke e-stark ku-Trump. I think ngoba i-base ama-supporters abo ngabantu ababeliever ku-Trump kakhulu kulamanga akhe ukuthi i-election yarikwa yena nguye owawinayo. So ama-Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ele-support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ikuthi baqhubeke besupporta u-Trump. And so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la uTrump. So sizobona kukhona amanye ama leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la uTrump, ngoba asiseqinisweni uTrump waluza i-presidency, waluza ama-seats ku-House, waluza lama-seats ku-Senate. So khona manje sile ama-Democrats a-control i-presidency, a-control i-House, a-control le-Senate. So ama-Republicans may serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament, kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la uTrump, ngoba I think uTrump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni, kuyake kwenzakale na embalini yeleMelika, njalo ubona ezaba khona yini omunye umkhokheli ozakuba njengoTrump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuphathi yakhe njengalokho esikubona kusenziwa nguDonald Trump, njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu ngama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla kuTrump mostly yona lawo a-based on amanga plus lalama white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo uTrump ngabantu ababelievayo amangaka awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ungathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngoba belokhu bebambelele kuTrump engumuntu owaluzayo sonke isikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe, siyazi ukuthi popular vote akalayo uTrump. So esesukubona ama-Republicans asezama i-redistricting of ama-district districts ukwenzela ukuthi bathole isihlalo eziningi ku lower house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa it's possible ukuthi uzorun uTrump ngoba I think yena uyafuna ukuthi arun. So sokuse emandleni ema Republicans ukuthi bayamnominate yini noma badinge i-leader entsha.
Umnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise emthethwandaba ugatsha lwezemithetho ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe kusisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezana uPF wayevele cacathangelwa uthi ngumthengisi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi yasidibaneni njalo sasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.